sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuMpumpu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lobuzima nje libona akusela manzi, akuselani izifuyo vele seswedi zendle njani. Labantu kade bephila ngalo le damu sekulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamajumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu, kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes, and the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesiphelwe izindlovu ezingu-39 ikakhulu eWange National Park ezingu-12 ziphele duzane le-main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe yindlala lempondo sizifice zikhona wokuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali, njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lizeline.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezingaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka, indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamachumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso yezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine siba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezigcina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedethe leWange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezinyamazana. Ngolwesibili lokhu eWange abeZimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi. Umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali beWange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park, ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
So justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park, siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park, siyawazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi encroach kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze yaphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale, esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iya kusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSunyet Sen eGezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhlalo kunye. Ake sizwe ixoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le mhlawumbe ugula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezilokhu ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo kugweja kakhulu, okugweja kakhulu abane bakhala imithi yana abayifuna kakhulu.
Kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna, one bafuna imithi yenhlanhla, two bafuna imithi yesiki, kakhulu ngabantu abalatshwa esiki.
Kusho ukuthi kulalana kakhulu laba kuthelwane esila.
Engandise ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected kuproblem esifana nabosiki kumbeni babe funa nje imithi
uyeqolo.
Imithi yeqolo.
Yona ke lesiki, isiki ziphi lezo zelaphayo kakhulu?
Yona nje esuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu. Isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthole ukuthi sometimes kuba ku-affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba-affected kakhulu.
Ye wena uyifundela njani? Uyaphutshiswa, wancezwa ngenhlo omkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo umuntu owayifundiswayo umuntu oyifundileyo ngumuntu okhona ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedise kanjani.
Omama kakhulu omama abalapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Nxa omama befuna imithi
abaningi abalapha bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes. Nxa nginanzelele ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho mntu abe sigula siphele nzima bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ingulamakho.
Ingulamakho.
Ma ese-affected ingulamakho itshaya kubomama esimeni sesibeletho.
Kodwa o-HIV akwabelaphi?
O-HIV? O-HIV sikayibelini laphi laphi.
Laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide, bebaba lenhlanhla ukuthi batholeni?
Hayi, kanti inhlanhla isezintweni eziningi. Hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi umuntu nxa evele le bhadi lakhe iyabe dinga ukuthi ngilami ke ngigeziswe ngibe klini.
Iyabona kuthiwa ubheka mina le iyakwenza ukuthi ngikhonjwe.
Ubheka mina ukhangela le izintweni eziningi ngapha.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eGezi ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 iseSunyet 10.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela
wezemaphandleni. Sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somgadi ese-El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama abaxoxele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthilela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezinhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama-project besilawo sibili abembalwa bekhona ngaphe intando kaZulu ikhona ngaphe ebamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi inkomo balazaziselayo vele amanzi okunatha labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele esithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi siqhathane thina sodwa. Nginganika omunye imbheda ethile siyabe sincedisana inthelelisa la minthelela. Singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanane ukuthenga izimpuphu emakhaya. Sichayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala senzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamondlovu usobhuku emasholomoshi uthi damle ulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulobuzima njengoba libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seziswele zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulobuzima la. So sesihlona silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vele amanzi asagunjezelele udaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sibili lapha akusela nto e-right. Kuphonguka isizibo. So kungamanzi okuncinci sokugunjezelele udaka. Besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawathu esigabeni lesi, unkosikazi Zolibanzi Mpofu, odwa kumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu. Iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisa ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezischool fees. Labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi kabasabhadala ischool fees. Kulobunzima kakhulu tungakhangela sibili hayi kudoniswa nzima kakhulu. Kanti ke zene sizingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ischool fees bathenge nje le mfanelo zezendlini zenezi ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukahulumende lwe-agritechs zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo ukuthi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafo bembula,
lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe. Uko manje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula eziphathelane lomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana labesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazanga lingane lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le eye mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu especially lapha eZimbabwe nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubo baba ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubo baba of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo ungakhangela i-suicide eZimbabwe i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi ibabafa bebulawa bezibulala ithi 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo obaba yibo abaningi and i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505 lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi mental health and into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kaqhatshwanga indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika kumbe imuli yakhe kayisahlangananga kuhle isikhathi ezinenxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe ukuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakhe imuli yayo ekudingayo xa ungehluleka khona lokho njengendoda bakubiza nje ukuthi asiyondoda abantu basebekukhangelela phansi so khona lokhu kuyawalimaza amadoda amaningi isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought nizulu kalinanga imisebenzi kayitholakali konke imali iyawa amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo so kudinga ukuthi abantu abamadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo kuwafaka enkingeni eziningi abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umuntu angazake afise ukubana ayenze abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something
ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa
salibonani linjani mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi nxa ukuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibilo okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe yedepression kabahambe baye kucounseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious
umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile mhlanga ungadinwa lokusasa sokwesikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba
langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lashona lendaba langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili inkomo namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange 4 million US dollars Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ithe isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abanengi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa ngesikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini libalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kwindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe 4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo. Besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing. Besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources asezingeni eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengelandaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kaBha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza. Singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini zecorruption. Sibeke bazisebenzele njalo sibanike ama-resources.
Hayi, siyabonga Maphosa, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntukamele Komo. Kuhlelo abaculi bethu liviki isikhamba lomculi kamaskandi osacathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isengi yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangu exoxwayo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salmolan, umhlaba wonke jikelele, ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu, ngizalwa endaweni yaseKhezi Maphisa eSimphathe, ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu, kale ucula 2020 ngakhipha isingle track, ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udali Wami, ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isingle track ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu ku-YouTube uyazithola, naku-Instagram nakubo-TikTok uyazithola. Cela abantu besubscribe laphana uma bengena ku-YouTube noma ku-Spotify, besisapote kakhulu ngo-YouTube, ingoma zitholakala khona. Kuzothi ku-Facebook uyabhala uMkhumbi Mpilo Shelton Ndlovu, uyangithola lapho ku-Facebook lapha. Kuzobuya futhi ku-TikTok ubhale uMkhumbi Music, ngiyatholakala TikTok. Ngisho ngento amashopo ka online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu uyazithola ingoma zami. Cela abantu besubscribe laphala. Kuzothi inamba engitholakala kizo ngu-0780896759. uMkhumbi Ndlovu uyazizwa inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo iseGoli eJohannesburg, South Africa. Ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshela wapha manje.
Engakucela kubantu, ngicela isupport kakhulu, abantu besupport, singajabula kakhulu ba besupport.
Ngakuhlukana nesihlobo sikasikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kuve indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Oliver Lisa, umthembo sithembayo, uKips Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.